Zobambelela uSomandla ngoba nguMdali wento zonke. Zobambelela uSomandla ngoba nguMdali wento zonke. Ngizozifihla uSomandla ngoba nguyo lothando lonke. Ngizozifihla uSomandla ngoba nguyo lothando lonke. Mina ngizo